Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 kuMbembito 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba jikelele, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika wokuqala. Iningi lamalunga edala lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obhekiselwe unkosikazi unkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika okwakuqala lokho wathatha isikhundla leso phansi kombuso kamongameli Donald Trump. Kulolu hambo wethekelela amazwe abalisa le-Ethiopia, iKenya, iJibuti, iChad leNigeria. Asizweni ekhuluma ese-Afrika.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity.
Empilweni yami yonke ngahlala eAfrika okwesikhatshana nje esilutshwana. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi lelizwekazi lilamathuba amaningi okuthuthukisa inotho ukuze libe lelakusasa elihle. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngizaphindela e-Afrika ukuze sincedisane ukuthuthukisa ubudlelwano obuhle phakathi kweleMelika lezwekazi le-Afrika.
Iningi lamalunga edala lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlangudlangu obubhekiswe kumsekeli womkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khube labanye abesifazana abakhangele ukuncintiswa kukhetho lwalonyaka ngoba ilizwe selifike esigabeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lala malunga edale lePhalamende aveze insolo yawo ngodlakela olusebandleni leMDCT bethi lulakho ukuphazamisa amalungiselelo kanye lokhetho ngokwalo lwalonyaka, hathi ebandleni leli kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele. Umlawuli wedale lePhalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda usole kakhulu udlakela lweMDCT ethi seluzadala ukuthi impumela yokhetho igcine ingesemukeleki laloba lungabe luqhutshwa kuhle.
Ubudlangudlangu sibufuni. Abantu kumele bekhulumisane, akumelanga bathwaleni induku kumbe izigodo betshane. Abantu kumele bakhulumisane ngaso sonke isikhathi ukuze batholeni indlela eyaphambili kungela udlangudlangu.
Unkosazana Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana lezabatsha, uthi indaba zombusazwe asizo zokulwela abantu abahlukane lokuhlukuluza unkosazana Thokozani Khube bemdelela ngoba engowesifazana.
I-politics ayisiyo ndawo yokulwela, indawo yokulungisa isizwe. So abantu abangena ku-politics bezechaya abanye sicela basixolele. Thina abanye sifuna omama abangena ku-politics ukuthi ndawonye silungise ilizwe lakithi.
Unkosazana Sikhanyisiwe Mpofu onilunga ledale lePhalamende emele iMathebeleland North uthi buyadanisa ubudlwangudlwangu MDCT njalo ukwephulwa kwesisekelo sebandla kulihlazo.
Yesi libonile udlame udlakela oluwenzakale emngcwabeni kaTswangirai umkhokheli weMDC lolwenzakale kobulawayo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantu behlamukela umuntu ongumama endawonthi esigundleni sokuthi umuntu ongumama kumele akhwezwe laye ukuthi abe ulelungile laye ukuthi abe yinkokheli.
Elinye njalo ilunga ledale leMathebeleland North ebubi unkosazana Madeline Bebe laye uthi ubudlwangudlwangu obubhekiswe kwesifazana kwi-MDCT loba kuliphi ibandla kulihlazo.
Udlakela lolu thina njengabomama beZimbabwe kumbe sithi omama beMath North engibo mina silibona njengento engafanelanga ukuthi ibe khona ikakhulu nxa sikhangele umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana wevele eswele ithuba kusikhathi ezedlulileyo. Khathesi ngenxa yokubunjwa kwesisekelo sombuso esitsha bese siphiwe ithuba njengabantu besifazana ukuthi lathi sizuze ithuba lokukhokela.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lePhalamende emele izaphu uthi bayamdelela uMakhuphe ngoba ngowesifazana njalo uphuma eMandebeleni.
Mina ngokubona kwami udlangudlwangu lobenzakala ngoba uKhuphe nguMakhuphe. Olubana uKhuphe bengumr Khuphe ngabe kakubenzakalanga lobo udlwangudlwangu.
Elinye njalo ilunga ledale lePhalamende unkosazana Priscilla Misi Hayirambu iMushonga uthi udlakela olukwi-MDCT uyalwazi kaluthandabuzi ngoba waphuma kilo.
Nxa ungumuntu ongumama uzacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngiye zihlalela ngikhaya ngigcine abantwana kulokuthi ngihambe ngiyifake impilo yami endaweni lapho ukuthi abantu bamaminxase ngifile akula muntu ozabe yaxhasa.
Iningi emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe bayakusola ukuhlukunyezwa kwamakhuphe lobudlwangudlwangu obuqondiswe kuye labanye abasekela umbono wokuthi nguye obekumele athathe intambo zokukhokhela iMDCT hathi okwenzakalayo manje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusasa mhla ka 8 kuMbimbitho lilanga elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day. Asizweni indikimba yalonyaka kanye lokuthi umkhosi lo uzakwenzelwa ngapi kumphathintambo ogatsha olubona ngabesifazana labatsha kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni obekhuluma lamuhla emkhosini olandulele leli langa eHarare.
Itimi yethu yalonyaka ukuthi sinike amandla kubomama ikakhulu ngezomnotho bazenzela imali bazenzela amabhizimusi azasupporta izimuli zabo. And lonyaka itimi yethu siyithatha sihambise zabelweni sizabe sisenkayi eMathebeleland North eGwelutshena Development Center. Sithemba ukuthi abantu abaningi bazabuya ikakhulu ngoba sitageta umama ovela ezabelweni.
Tiyani indlebe kusasa lapho esizalethulela khona okuza kwenzakala kulomkhosi eGwelutshena kanye lokuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana kumsakazo wenu weStudio 7 kanye lakuhlelo lweLive Talk Women's Roundtable. Asihluzeni bomama.
Ubudlwangudlwangu obusebandleni leMDC lulakho ukuphela nxa iziphathamandla zebandla leli zingafunda indlela uMoyi uJoshua Nkomo akhokhela ngayo engabadlululi muntu lomhlobo kumbe ngombala waze wabizwa ngokuthi ngubaba wesizwe. Lo ngumbono owethulwa ngabantu abatshiyeneyo kuhlandla lethu lalamhlanje lokubheka ukulisana okukhona ebandleni leMDCT. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Iningi labakhulumele Studio 7 ngokulwisana kukhona ebandleni leMDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla leMDCT zifunde ubukhokheli obuqotho kumuyi okanye ongolo uJoshua Mqabungu Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekane lalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ongolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda lokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi segugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke qathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Kanisha Sinkala wathi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla leZANU PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni leMDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism, of which ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana enhlabathi. And okumanje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uliNdebele kumele uyachaywa bizothiwa dissident ibuyela kini exotshwa emntari elizweni laseZimbabwe kuthe kabuyele kibo ikibo sokukuphi.
Umgcini hlalwe bandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandlele MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba iMDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kwele Melika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze baye ekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikubiza ukuthi ukukhula kwezombangazwe. Asikubone eZimbabwe njengezaphu, sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku bechayana bodwa, bebizana ngemihlobo, bebizana ngama-distant. Amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva kokunqoba ekhethweni luka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement, umnumzana Andrew Nyathi, uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame, ucuku, ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Michael Dumani uthi nxa ibandla leMDCT lifuna ukuthula, kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana, isifundo esasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakatha, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya, zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokrasi. Kathekalila khona lalela constitution na ukuthi ma ucakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besiNdebeleni abalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli, kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni leMDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba ebona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana lobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba inhlanganiso ezinkulu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 ngo-8 kusiya ku-9 ntambama kumakakazi awe 909 AM, lawe shortwave 12080, laku 15775 kHz shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngenhlelo zokuncedisa asebehlala emazweni ngezikhathi zobunzima okugoqela okubehlela nxa bebhubhelwe. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzulu waseSierra Leone uvukele emadabukabusa ukuyangena indwendwe zokuphosela amavoti kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakansila. Umongameli Ernest Bai Koroma webandla le-All People's Congress Party sokumele ehle esikhundleni lesi njengoba esisebenze amahlandla amabili okuyisikhathi esivunyelwa umongameli munye lamunye ukuthi abe kuleso sikhundla yisisekelo sombuso welizwe. Iziphathamandla zakwaleNeymar zibikwa sezithatha amanyathelo alukhuni emzameni yokulungisa udubo lokuthengiswa lokusetshenziswa kwezidakayo elizweni lelo ngokwethula imithetho evimba ukusabalala kwalomsebenzi wokuthengiswa lula kwezidakamizwa. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-ZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress lomkhokheli webandla onguye njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo labo bathethele lithuba ukukhonona ngenyathelo likalo owabe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe osekumanyano lo-retired Brigadier General Ambrose Mutinira asebebumbe ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izilogani ebezisenziwa kulo mhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwe ngumgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcinisihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, i-Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Igabhawo yakhona actually ngithi thina kuyasimangalisa ukuthi umuntu former president besimrespecta thina njengebandla, yikho even enga-expelwanga akaxotshwanga emhlanganweni, but ngendlela asenza ngase tshengisa ukuthi yena seyi-coward, and thina njengama-youth we are disappointed with him. That's why lapha sesit phansi laye, but all along we used ukuthi simrespecte njengo former president and also sasimthatha njenge revolutionary icon. So tina sithi we are now disappointed and sesithi phansi laye asamfuni.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sale nhlanganiso uNkosazana Belinda Sibusisiwe Cele.
Kodwa nxa sesizokubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sewungani bekube khona okubuyisiwe ngabasotsha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Lagos, and sibona ngani silokungathabi. Besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama elections abuya lawo sizawawina njani esinika indlela yokuhamba ngayo. Kodwa nxa esenguye osebambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwema elections, yena sasimbone engumuntu ohloniphekayo ezanupf. Akuda nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha ukudu anything ukuthi silwele into leyi ethi ayilegasi esitshiyele ngabazali bethu, and if it means ukuthi singasakhulumisani laye, hayi yikho lokhu, it has come to that. We are the last line of defense and we won't apologize for that. Anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy, he stands as a threat and will do anything, not anything, but will do what we can against those kind of characters.
Emazwini akhe awethule kwabasakhulayo laba, uMongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kuseselihungahunga nje, beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukaMgabe lomthini.
The former president, right hand man, currently we see in the media about various speculations about this thing.
Owake waba ngumongameli welizwe okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo. Ngokuya kwesikhathi sizokuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile. Kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa ngesikuzwa ngabezindaba, asazi ukuba liqiniso na loba hatshi.
Uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo, uMnangagwa wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini. Bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa lequla lakhe lenkokheli ebandleni lakuhulumende. Ambience 2, Youth Singing. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga kakhulu ke Mavis Gama ngodaba lolu. Esigabeni sethu lapho esikhangele impilo ephilwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe omhlaba. Lamhla sibe lengxoxo loNkosazana Zoliwe Zulu osehlala eNew Jersey khonapha eMelika.
And kuthiwani, isikhiwo sithi pride comes before a fall. So ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani, ubusukhipha ke izithupha zakho, ukhipha izinto zakho, kuyakunceda empilweni.
Ah, kuqakathekile kakhulu. Kulenhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya?
Inhlelo zokwenza kule project engiyenzani engisaphakathi kwayo, lazi kulento engayinanzelelayo, ngathi ngisuka emsebenzini i-project yami yayingeye retirement phobia, yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ngikhaya abantu umsebenzi yethu phela, abantu bahle beqaqa kudubeka, akusela imali ebuyayo, akusela izinto zasahambi abantu. So kuyikusuka from ukuhola 300 ubuso siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediyo. So sikhuluma nje kwakathesi kule project engiyincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya, ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement, ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuka ecollege uhlube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali, ikhitshwe njani, ukuthi igcineke njani, ukuthi ingadliwa ngumkhonomi, ingadliwa ngumbuso welizwe, but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla, ngizathola impuphu, ngizathola isithebo. Ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula enhliziyo yami yabuhlungu, wayethola $10 ngenyanga. I-$10 ekadithenga then ibithenga kumbizi kwezimbili lochago. Ucabanga ukuthi umuntu uyabesebenza iminyaka yonke leyi, but nxa sekumele umuntu aphumule athole ukuthi iindleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani, zingasabuyi. So yi-project ade ngisayenza ncediswa ngabanye abakhonapha futhi iingcitshi zalapha, ukuthi ngokuyaphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana.
Liyabe lisenzani sibili?
Ngikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele ukuthatha i-retirement. ukuthi umuntu nxa ususiya retire ube kwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda. Athi lawa siyethu imsebenzi ukuthi uyathuphela umsebenzi eZimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa. But le ebuya nyanga zonke iyabe isincane isingaseneli sivele lokubhadala irent. So sizama ukuthola indlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irent, umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanise ukuthi laye ebelokhu sidlisinkwa, akwanise ukuthi inyama labo abelokhu etsheba ngayo, nothi ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa. Yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthuka njani, uzaphila njani. So yinto kade besangincedisa yona izincishi zangapha ukuthi siwulungise, and ngethemba lapho umnyaka ususeyaphela kumbe usuphakathi sebe kuyabe sekukhanya ukuthi kuya ngaphi.
Ebengikubuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyafundisa ngaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele, ngoba lolu luhlelo lami engengangena kilo olokuthenga ama-insurance, ama-life policies ukuthi ubebeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ngokungathembeli kupensheni yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe inlutshwana.
Lo ngunkosazana Zoliwe Zulu, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika, ubekhuluma lo Prasetis Jeremiah. Ke ngumculo ka Bob Marley. Singahlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ezinye kade sikhokhela lamhlanje. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa Extraordinary Congress nyakenye. Unobhala ubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi leAfrika owakuqala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesayo ungukips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.